Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahlafahla mpijana enga expandi kuma issues kumbe engasiniki information eningi.
Ibandla le MDC Alliance selixotshwe ngumgcini sihlalo ogajwa labesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha lisithi ukuqhubeka kwakhe elilunga ukuzangcolisa ibizo lebandla. Ibandla le-MDCT lithi obengumqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bedniko Bebe kasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lanxa ephikisa ukuxotshwa kwakhe emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwendleko zikahulumende ibudget olwethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube soludale inkulumo abanye besithi alusoze luphathise ukuthuthuka komnotho welizwe. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uthi uluhlu lolu lwehluleke ukulungisisa ukungahambelani kwesisindo sedola leZimbabwe lelemelika, njalo wathi iholo lezisebenzi bekumele likhangelwe ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe, Umthuli uthe imota ezineminyaka edlula elithumi akusamelanga zithengwe phandle kwelizwe, njalo wathi abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezilithumi $10,000 abasoze babhadale umthelo we-tax. Uncube uthe ababele mali edlula $1,000 ebhanga nyakenye ngesikhathi ilizwe liguqula imali bazaphiwa imali yokulinganisa isisindo semali abayilahlekelwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahlafahla mpijana enga expandi kuma issues kumbe engasiniki information eningi. So kumele sihlale phansi silicubungule ibudget. Kodwa ngokubona kwami ubethe ibudget ngele 402 billion. So kusitsho ukuthi embone njengani abantu bebekhangelele ibudget elikhulu kakhulu ukwedlula 402 billion. Ngokuzwa kwami ama ministries ama pits abo ebeyi 1.1 trillion. So abantu abaningi bona njengani kabathabanga ukuthi ibudget beliphansi kangaka, kodwa ngibona njengani uminister ubesebenza ngemali ayikhangelele ukuthi azayithola nxa sikhangelele ukuthi i-economy isiguqe ngamadolo kathesi.
Ngamafitshane ungathi kahle kahle kuyini okuqakathekileyo okukhulunywe kubudget le?
Kathesi ngathi engibonileyo ukuthi usengeze i-tax free threshold ukusukela ku 5,000 RTGS kuze kube yi 10,000 RTGS. Njalo izikolo sezathola i-sanitary wear yamankazana lama PPE. Njalo khanya njengani umphathi ntambo ufuna ukwengezelela i-duty kumbe i-excise duty on into ezinjengotshwala legwayi. Ngibona njengani njalo umphathi ntambo uzame ukunika i-higher education imali enjengange 14.2 billion le-primary education imali enjengange 55.2 billion ube sithi nge-infrastructure lento ezinjengalezo. Kodwa esingathi asikakuboni ukuthi uholo lwama civil servants luza hamba njani ngoba bacacanga ukuthi uhlelo lwakhe luza belumi njani xa sesingena kundaba le
izisebenzi ngokubona kwakho ibudget le izihambele kahle na xa sikhangele lokho okukhulunywe kakhulu ngendaba ze bonus
xa sikhangele ibonus ngibona njengano umphathi ntambo wenze into enhle kakhulu ngoba uthe i-tax free threshold bonus izaba i-$25,000 kodwa izisebenzi ngibona njengani uDubo abalalo ukuthi ngomnyaka ozayo isalari yabo iyabe injani khonokho akukhulunywa kuma highlights lawa ube ngacacanga ukuthi uza zamacebo bani ukuthi indaba esebenze ukuthi bafuna imali elingana le $520 ababe ithola ngo 2018 uzayihambisa kanjani so kumana njengani bengathaba okwesikhatshana kodwa sikhangele long term bazaqhubeka behlupheka ukuthi ama salaries abo azabe emi kanjani nxa sikhangele ukuthi umphathi ntambo ubengasitelanga ukuthi uza samacebo bani
umnumzana Masimba kutshera ingcwethi yecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Ibandla le-MDC Alliance lithi selixothe obengumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane kuleli bandla koBulawayo uNkosazana Dendai Masocha phezu kwamazwi akhe avele kubomakhalekhukhwini kuyona le iviki. Kumazwi akhe uMasocha uthe bengaqhubeka bemhlukuluza ngodaba lokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mtshehiwa uzagcina eveza ukuthi uMtshehiwa labanye abasakhulayo abangamathumi amabili babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere uthe uMasocha wethula amazwi angahambelani lesiko lebandla ngalokho usexotshiwe. Yena uMasocha wayethe usesuka esikhundleni kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla. Kodwa ibandla leli lithe ukuqhubeka elilunga kuzabangela ungahlaliseki kwabalandeli bebandla. Ibandla le-MDCT lithi alisoze livumele oyingunobhala oquqa inhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leli lithi uBebe sowaxotshwa lanxa yena wakhweza lolu daba edale esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo.
I-court enkulu eZimbabwe i-Supreme Court yarula kudala nge-situation e-MDCT yacacisa okumele kwenzakale kusiwa phambili. I-Supreme Court ayizange ithi i-MDCT sekumele ukuthi i-constitution yayo imiswe. I-constitution ye-MDCT in fact yaqiniswa nge-decision eyenziwa yi-Supreme Court. So i-decision ye-Supreme Court makuwukuthi yaqinisa i-constitution ye-MDCT and uBebe yena mayesithi ufuna uku-challenge i-decision enziwa yi-National Council. Ngibona nje mina edlalisa isikhathi sakhe le mali yakhe ngoba akukho nje lapho okuziya khona. And akungimangalisi ngoba njengoba esesupportwa ngabantu be-alliance kuningi abantu be-alliance besiye ema-court besiyozama ukulwisana lathi and each time siyababhuqa nje. Laye uBebe nje mayecabanga ukuthi eyakhe indaba izoba different uyadlala nje ngoba akula mehluko uxotshwe and exotshele i-reason and i-reason yakhona silayo ku-constitution yesivumele ukuthi simxotshe ngendlela samxotsha ngakhona. So yena mayesitshela ukuthi uzobuyela kusemkantolo lapho esawina khona aye presenter eyakhe olakhe udaba oluphikisana le ruling eyenziwa yi-Supreme Court. Nginguye nje mina ngagcina imali leyo ngithengele abantwana isitshebo ngodaba angeke azaluwina.
njengoba esitsho yena umnumzana Bebe ukubana kasoze asuke esihlalweni sakhe ngoba kaxotshwanga okungekho emthethweni. Kuyini okuzenzakala nxa kuyukuthi selisenza umhlangano wenu okukhetha inkokheli lizamphana ixesha lokubana aqale alungisise udaba lwakhe kumbe selihle lakhohlwa ngaye?
Ubebe asoze kube ngokuqala ukuzama ukwalela esikhundleni esexotshiwe. Sikubonile even lapha e-America, siyakubona even khona manje ngo-Trump owadliwa ukukhetho ngu-Joe Biden enhlara layo ukuphuma esikhundleni ezitshela ukuthi yena wawina. Ubebe laye ngimfananisa lalokho. Ekugcineni nje mina i-advice engamnika yona nje ukuthi akulanto ezotshintsha mnumzana Bebe. I-decision yokuxotsha yavunyelwana ku-National Council. Ma uzitshela wena ukuthi uzosalula kusesikhundleni sakho, asazi ukuthi uzosebenza lobani, ngoba okokuqala usoze ubizwe kuma-meeting. Okwesibili, akula membership ezobelandelana lawo. Wena usozikhethela i-alliance, buyela ku-alliance uyokontesta khona ukuba ngu-president we-alliance, ngoba yibo abantu odlelana labo. Thina abantu be-alliance asidlelani labo kusukela nge-time siwina i-Supreme Court judgment. I-MDCT angeke ubelonge emabandleni amabili. So kumele ukuthi wena ngabe usebenzele ukuthi uyo contest. Uma ufuna ukuba ngumongameli weparty, hamba uyo contest ukuchamisa ngale. Ukontest lo chamisa ku-alliance, libone ukuthi liphuma kanjani. Kodwa ngapha nje udlalisa isikhathi, udlalisa le mali yakho. Khohlwa nje ngakho ku-MDCT ubulayo i-chance, wayidlalisa ngoba ufuna ukuma mambande ube ngapha la ngapha. Thina asivumelani lakho ukuma mambande kwakho. So okwamanje nje usuwedwa, isupport yakho ungazibuza khona manje ukuthi ivela ngapha. Uzokwazi uzothola ukuthi isupport yakho ivela ku-alliance. Even izimali zona lezo zokuthi uphushe ama-court case ona lawo, even i-campaign yakho, konke izimali ze-alliance. And thina sivumelani lakho konke lokho. So ungaqhubeka mfowethu, lilungelo lakho lokuthi uye court, but angiboni ukuthi kuzophumana.
Umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele-Melika. Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Bednico Bebe kunye legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole yehlule. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje besikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi obesebenza e-ofisini kamnumzana uBhedaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle, umnumzana Gideon Mapopodera ubotshiwe izolo esetheswa icala lokupha i-visa okungekho emthethweni umnumzana Ali Mohammed. UMohammed ngomunye wabasesitokisini phezu kodaba lokuzama ukususa ingudlu igolide elizweni lelo nkosazana Henrietta Rushwaya. Iphephandaba le-Newsday lithi umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume kasamiswanga emthethwandaba izolo ngemva kokuba amapholisa ethe asacubungula icala aletheswayo elokuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukudingela izihlobo izitanda zokwakha izindlu emzini we-Westley. Manje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bakhulu bohlelo lwe-Studio 7 langibalaleli bethu, kodwa sivuvele lapha u-president wethu uMnangagwa, ngoba siwa lokho kwenzakala ezikolo thina abazali asikuzwisisi. Qala sasithe izikolo azivalwe zingavulwa until next year, isikhalazo sethu asemukelwanga. Khathesi abantwana sebesezikolo akula matitsha. Amatitsha ngase buye khathesi ngemande. Se abantwana sefunda ngamadayi. Kambe kufani shiwa abantu bethu yini abazayifunda? Yebo saqala sabona kuma doctor kwathiwa sekufanele abelaphe ngamadayi. Abantu baphela du elizweni. Khathesi kulandela imfundo. Imfundo yabantwa bethu bazali iphelile. Iphelile, iphelile du. Endafika khali. Ngoba nxa abantwana bazafunda amadays, waye kwabonakala ngapi? Khona lokho ukuthi umntwana uzafunda amadays. Shua. Awu, kambe singaphi sihlawu lozwelo shua. Sidubekelani kangaka, mitshelwani kangaka. Waye kungalalelwa thina lathi izikhalazo zabantu. Banaba abangalancedo kodwa nxa sokungamavoti sabe sesidingakala. Thina kodwa izikhalazo zethu azimukeli. Kathi sihawuliselwane elizweni sidubekelane lapha eZimbabwe. Thina sifelizweni elikhululekileyo esizitsho ukuthi ilizwe lethu likhululekile. Kodwa liphinde lisithwalise nzima thina ngokukhululeka kwalo. Hawu hlobo zami. Hayi mina kuya ngani bazali, bazali. Asivule namehlo. Ngabe kuyenzakala wani umntwana uzahamba esikolo engatholi imfundo ebuya ngekorona. Ngabe kuyenzakala ngathi asihlalise futhi abambana. Sihlalise nabantwana bethu bengayo ezikolweni. Sihlalise abantwana bethu thina bazali. Sizenzele lathi okwethu okusemakhanda ethu. Yabona
amavuko ngithanda livukile kodwa emakhumbini amane omhlaba edaluka ekezimapisa khonaphana omalaba ekohole ngilivusa edaluka ngilivusa kwesivalo ngilivusa imbalama village akho aqale khonapha abizwa edaluka Nanguza Stripurodi Fiela Sbangani Yakila Wotwa Aisi Abunga Mina lapho ngikhona Ngihawukela nje ukubona umzulu uphazima kwabunda ukuthi yana Lapho ngikhona hayi daluka bakuthi hayi Hezibizini daluka idaluka nabe izulu Yana sibizini yana Sizazungukona lizavuya Kodwa liyaphila kwini Ubaba, umoheli ngwenyalo, daluka.
Sanibonani, sanibonani yadikelela khona ngapho kustudio 7 basakazi abahle liyazi umsakazo liyakwazi ukuzikhipha izindaba shuwa yazi ngilo hlupho ngabantu bakithi kathi abantu bakithi sebabanjani even ingoma iyakhuluma ukuthi kudala kwakukunje kwakukusa umambo lomzilikazi kude namhlanje umuntu uzokhuluma ngokuthi ishona yeyi mina ngelindebele ishona mina ngelindebele kuyini kade okufunakala kakhulu phakathi kwabantu kakhulu lawa abafuna ukuba lobandla lolu ngaba phela ishona likhona khona ngapha esindebeleni umuntu wakhona afike ngokomoya ethi yena kafuni amashona walibona ngapha indebele lakomoya ufice umuntu wakhona engakobhanda ethi kafuni ishona walibona ngapha indebele lakobhanda bantu bakithi sesayingqondo izimbabwe sifuna ikhululeke thina esingakho ukuthi izimbabwe kayikhululeke kungakhathalekile ukuthi ikhululwa ngishona kumbe ikhululwa umdebele kumbe ikhululwa mbani umuntu kuphela we-Africa ngesifuna ukuthi abuse iZimbabwe mayezalandela iconstitution yakithi kathi nalabo abantu abajalile nabantu ikakhulu lina besindebeleni lanini nithi ngomtwakazi mtwakazi kuyini umtwakazi lokho esehlala ekhuluma ngakho lisebenzise ukuphambanisa abantu libehlukanisa ngemihlobo khonapho phakathi kwelu lina bobuthwakazi kulamashona amaningi khonapho ngenxa yokuthi amashona lawo afunda ukukhuluma isindebele azalwa ngomama besindebeleni kodwa oyisebe ngamashona aseliza amanye amashona amashona bebelani icabango
Sanibonani kustudio 7 igama ngupristinibele okhulumayo ngifundwe into eyodwa ngama-elections e-America ukuthi kwakhona ama-state institutions government infiliated by the incumbent president utrump bekade ekhulumi ukuthi yena qhilike kuma-elections kwathinithini ngabe bekuse-Africa ama-electoral commissions mbe lama-court bekuza kuma lalo busaka ngaleso sikhathi kodwa sibone ama-court security konke bedismisa ama-claims ka-Trump lokho kusibekele ukuthi kwakhona how independent are state institutions kwamanye amazwe ikhona into khona ngabe siyakufunda njengamazwe mbawe awe-Africa ukuthi parties akumelanga ngabe yiyo futhi are the same kuma state institution la kumelanga ngama-institutions aseve abantu for example i-army police ama-courts into ezinjalo kwamelanga kuhlanganiswe le politics kumele kusebenze kumele ilizwe kudefenda the interest awelizwe hayi i-interest ye-political party
Basakazi be Studio 7 mina uMahubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg khethe loAmerica hambe ngendlela ebuhlungu kakhulu Trump ule support ngiye kademele ukuthi aphumelele kodwa kulobuqhilo obukhona siyathemba iCourt izakwenza kube ngcono kakhulu uzaphumelela Trump
salibonani salibonani balandeli baka Studio 7 kanye nabasakazi bonke khona ngapha eAmerica okhulumayo uVusandile waseJohannesburg eCosmos City eSouth Africa siyezwelana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezane kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezane mina impendulo yami ngizathi ngiyamizwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezane okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala ngamahloni kutho ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso bazazi kahle futhi kamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu akuna bantu abangasihlala besona njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga izasezimbabwe zifile ngenxa yezanup f kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama-toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshuliwe yonke into abadlula mahhala bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema-toll gates angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa ikhoroni ihlasela abantu bengaphuma ezindlini kodwa bona bajwayele umhlaba abantu bahamba ngaphandle ikakhulu kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa ezimbabwe umuntu kakhangela ngendlela yokuthi bayizona izivalenzi zasezimbabwe and into ekhona kakhulu abantu bezanupiyo sebathatha izimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo izimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanupiyo lithatha izimbabwe liyenze eyosendo langancane sokungathi zanupf yona izimbabwe konke khonokho singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singelaseyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala kodwa abantu bezanupf noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene kusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini kungakhethelekile ukuthi i-MDC kumbe ngobani singabantu nje abantukazana nje abayizizalwane zezimbabwe siyakhala sikhala ngani kantu bezanupf vela kukho lizokuphendula ngobe lizokuphendula nalikuphendula kuyikuziduduza lizidududuza ngento engekho lisokolisa abantu bantu bezanupf ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa i-corona idinga abantu abaklini abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akulamanzi pho kungani kuyaze kucatshwa ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe i-corona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sekwenze beqala ukubanjwa ngoba akunanto eyenziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligidimele ukufaka imali ezambenzeni gidimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezinyinzeni kuhlela imali engukheshi ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma legoli kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele izimbabwe yeni lodwa bantu bezanupf
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, iphephandaba le-New York Times lithi abalobudlelwano lomongameli Donald Trump babikwa bezama ukuzisikela ehwahweni ukuthi abaxolele amacala abo. Lokhu kulandela ukuxolela akwenze owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn ngolwesithathu wakhululwa ejele. Kunjalo nje igciwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu ngapha kwele Melika osekubhubha abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ngelanga. Kunjalo nje owakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden useqalisile ukuphiwa imfihlo yelizwe. Lokhu kwenzakala esekhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe kuyona le iviki. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona ngathi i-cabinet yakhe uzama ukuthi enze lokho esingathi thina i-rainbow okungathi kuhlanganisa imhlobo yonke ekhona kuleli lizwe ikakhulu labo bangathi baphakeme abaningi abavota kwenze umahluko. Yikho ke engibona kwakhathesi ngibona ngathi kunjalo ngoba sokukhona abamhlophe, kukhona abamnyama, kukhona njalo lalaba abespanyol. Yikho ngibona ngathi uyazama sibili kakhulu ukuthi athi take care of ama-groups wona la amvotelayo ukuthi abekho lokhu ayikukhona. Ngeza ngengazi amabizo ngamunye ngamunye wala madoda nabomama sebengenile, kodwa-ke ngibona ngathi uyazama ukuthi enze khonokho okuthiwa yi-rainbow ukuze kubhalanse. Asithi thina ku-homeland security laphana siyabona undoda lo owespanyol ngoba yibo kakhulu abahlupheka kakhulu ukungena kuleli lizwe, singazi ukuthi yena uzaphatha njani khona lapha.
Abanye bathi khanya ngani lihlandla lesithathu likamnumzana Obama nxa ukhangela ukubana iningi lalabo abakhethiweyo babesebenza kumongameli ka-Obama. Ubona ngani umbuso ka-Joe Biden uzabe wehlukene na loka-Obama kumbe vele uzazama ukuthi agcizelele khonoko okwakwenziwa ngo-Obama?
Ngingazi-ke lapho ukuthi laba abakhulumayo kakhulu laba abachothozayo abaka-Trump laba abaphumayo bengalaleli Fox 4 lapha bekhuluma khonokho. Kodwa-ke iqiniso ukuthi uyazikhandela laye owakhe umbuso. Kuyabe kulungile ukuthi athathe abantu abazi njalo abantu asebeke basebenza ngaphambili abale experience. Ngoba ngiyakhumbula u-Obama la ekhanda eyakhe i-cabinet babekhanya bemchothoza besithi wenza eka-Clinton ngoba ethatha labo kakhulu ababesebenzela uClinton ngaleso sikhathi. Laye uyazithathela bakhe, uzazenzela owakhe umbuso oqondane laye ngokubona kwakhe. Ulezinto ezingama-emphasis alazo azibonayo ukuthi uzazenza njenge-climate change and so on. Yikho ke mbona ngathi laba bathi uyakwenza umbuso ka-Obama hayi ikuchothoza nje, uBiden uzenzela owakhe umbuso labantu abazwisisayo ukuthi nxa ebakhangele bazaphakamisa umsebenzi wephambili. Nxa nenza owesithathu ka-Obama uyabe elungile ngoba umbuzo ka-Obama wawungcono kakhulu lalokho esivela khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi lisithi iyize. ibandla le MTC Alliance selixoxe ukuba ngumgcinisihlalo ogatsha lobesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzalela ebulenjini ku www.voandebele.com.